Ngizwile ukuthi asegcwele ama certificates angekho emthethweni awukuzibazela. Ngakho njenge-BVTA asikukhuthazi ukuthi abantu bathenge ama certificates angekho emthethweni. Ngoba kulusuka kube lohlupho lokuthi uzasuka ekhaya usiya eGoli, kumbe usuka eGoli usiza ekhaya. Kodwa ubusuthola ukuthi uhambo lwakho luzaqhamuka endleleni. Ngoba nxa usubanjiwe eboda laphana kuzadala ukuthi utholakale usujikijelwa enkantolo, kumbe uhambo lwakho lungasayiphambili ngenxa yesithupha esingekho emthethweni. Lokho sikubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa ke indaba edala ukuthi abantu babaze izithupha lezi yindaba yendleko. I-cost ye-COVID-19 clearance certificate iphezulu kakhulu. Sithi ke okubangela ukuthi inhlanganiso eziningi labantu baze bagcine sebedinga ukuthi babaze lezi zithupha yikubana intengo ebekwe yilaba bezempilakahle iphezulu kakhulu. Ngakho sicela uhulumende akukhangelisise sibili ngokuqakathekileyo ukuthi ehlise intengo yokuthola lesi sithupha. Cakhangele kakutsha indleko ze-COVID-19 certificate. Iphezulu kakhulu, i-$60 kayisiyo mali encane. Sicela ukuthi uhulumende ayikhangele kakutsha le mali ayehlise ukwenzela ukuthi yeneliswe ngabaningi. Njalo sicela ukuthi uhulumende decentralize i-issuance of those certificates ukwenzela ukuthi ema-clinics la kuzibhedlela nje ama-hospitals wonke yenelise ukuzuzakala i-COVID-19 clearance certificate ngentengo engaphansi kule $60.
Kathesi zitholakala ngaphi izetifiketi lezi?
Ungathi uyabuza abanenkomo uzezwa bekulayela ama-private laboratories kumbe ama-private hospitals. Kuphela nje zwi angikezwa ukuthi ungaya ekliniki kumbe ezibhedlela zikahulumende ezilentengo eneliswa nguzulu omningi jikelele. Abawaniki lawo ma-certificates. Ngakho i-decentralization lesi icelela ukuthi kakube kuma-local clinics every ward yenelise ukuthi ibe le-testing equipment, yenelise ukukhipha isithupha esisemthethweni, ngoba phela ingcwethi zempila kahle zikhona. Uhulumende kakwenze lokho, akufacilitate ukuthi izithupha lezo zinikwe at the local level, njalo intengo iye phansi, ngoba xa kusiba ama-private labs kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola lezo zithupha.
Khona ukuvulwa kwemingcele likwamukele njani njengenhlanganiso?
Ukuvulwa kwamabhoda kulethe injabulo enkulu kakhulu kithi abaphila ngokuzisebenza informal sector, ngoba uzananzelela ukuthi impahla eziningi esizithengisayo ziya importwa ikakhulu kwele South Africa lele Botswana. Kanti njalo ngaphandle kwebusiness edilikileyo, sananzelela ukuthi abantu baqede phose umnyaka bengavakatshi, bengaye eGoli, abaseGoli bengeze ngapha. So lokho sikwamukele ngenjabulo enkulu kakhulu.